uVOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 23 ngomfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
The time has come for us to reflect on our circumstances and then begin to find common solutions to our common problems.
Isikhathi sesifikile sokuthi sicabange ngesimo esikuso bese sithola impendulo zodubo lwethu.
Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo oselizweni i-transitional government.
Linyathelo elihle nxa kade kuyikuthi abantu elizweni sebele mali enelisa ukuthi ithenge ngaphandle. Kodwa ngesimo esikhona esikubonayo ngokuthi abantu abaningi bahola imali ingama-bonds njalo imali ingama-bank transfers.
Uhulumende uthi uZulu weZimbabwe jikelele usevunyelwa ukuthengwa kwamanye amazwe impahla ezimqoka ezisilelayo elizweni ngemva kokuguqula umthetho obusenqabela lokhu. Ngenyanga kaMfufu eyabekelwa umkhankaso wemfundiso ephathelane lemvukuzane ebele owe-Breast Cancer Awareness Month, iStudio 7 imanyana lomhlaba kulo umkhankaso ngenhlelo zemfundiso ngaliviki. Namhlanje siphatha ngokuqakatheka kokudinga usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo oselizweni okwesikhathi esifitshane elungisisa indubo ezibhekane lelizwe i-transitional government. UChamisa uthi lumbuso wesikhatshana kumele ubunjwe ngabavela ezigabeni ezehlukeneyo zempilo, abezombusazwe, labenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu ngenjongo yokulungisisa umnotho njengamaZimbabwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
UChamisa utsho lokho emhlanganweni lezindaba eHarare ethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usephelele ngamacebo okulungisisa umnotho welizwe osugaqa ngamadolo engelasi iphume lakho lokhe watshontsha ukhetho lukaNtulikazi 31. Uqhubeke ethi uhulumende weZANU-PF angeke aphuma lamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe engelasisekelo lwamanye amazwe ezombusazwe, inhlanganiso ezimela amalunga abantu kanye lenkokheli zokholo. Laloba uhulumende kaMnangagwa weneliswe ukugcila ukhetho, uChamisa uthi ngeke enelisa ukugcila umnotho welizwe.
The time has come for us to reflect on our circumstances and then begin to find common solutions to our common problems.
Isikhathi sesifikile sokuthi sicabange ngesimo esikuso bese sithola impendulo zodubo lwethu. Sizathola leyo mpendulo yodubo lwethu kanjani? Sihlezi sisithi kulenyathela okufanele silithathe ukuze sigqibe inhlupheko eziselizweni ukwenzela ukuthi senelise ukulungisisa ivoti kaZulu eyantshontshwayo. Sisobala ngalelo nyathela okumele silithathe ukwenzela ukuthi ilizwe liphume kundubeko elikuzo. Sithi inyathelwa lakuqala kumele kube lokukhulumisana kwamalunga akwezombusazo, hatshi ukwenzela ukuthi kube lomanyano kahulumende kuphela, kodwa ukuze senelise ukulwisana nenhlupheko esibhekane lazo.
But political dialogue for purposes of making sure that we deal with issues.
Ngesikhathi kususo engumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni, uChamisa uthi umkhokeleli wabalweli bempi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda lo mnumzana Chris Mtswangwa kanye labanye abakubandla leZANU-PF bathemisa ukuhlala phansi lamabandla aphikisayo ukubonisana ngentuthuko yelizwe. Kodwa bathe sebeuhulumende kamnangagwa abasazanga bathanda ukuveza abakuthembisayo.
Before the death of President Tsvangirai, there was a unanimous agreement with our colleagues from across the political divide in Zanzibar.
UMnumzana Tsvangirai ingakasikheyi kwakulesivumelana labanye abangane bethu abakubandla leZANU-PF abalwa impi yenkululeko ababekhuluma lomkhokheli wethu uTsvangirai. UMathe Madanda uyakwazi lokhu, uMnumzana Mutshwangwa uyakwazi lokhu ukuthi kwakulesivumelwana sikahulumende womanyano ngemva kokuba sesiqede ngodaba lukaMnumzana Mugabe. Kodwa okwenzakala ikuthi bagcina besuka kulokhu esasekuvumeleni.
I-MDCT ithi izaqhubekela ngomhlangano wokuthakazelela iminyaka elithumi lasishiyagalolunye lalelo bandla ngomgqibelo ozayo emkhosini ozaqhutshelwa enkundleni yeGwanzura. Lokhu kuza ngemva kokuba leli bandla like laliswa ukuqhuba umkhosi amapholisa esithi akumelanga kube lembuthano ngendlela yokulwisana lomkhuhlane wekholera osubulele abantu abangamathumi amane lasishiyagalolunye 49 elizweni lonke. Umkhosi lo ukhangele ukusetshenziswa njengemthuba lokulungisisa amaphutha akuleli bandla le-MDC ngemva kokunqotshwa kukhetho oledlileyo. Kumele iThuthu 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Uhulumende uthi uZulu weZimbabwe jikelele usevunyelwa ukuthenga kwamanye amazwe impahla emqoka esilelayo ezitolo ezelizwe ngemva kokuguqula umthetho obusenqabela lokhu. Impahla le igoqela isamende, amafutha okupheka, imvundiso, ifertilizer, iflower, isepha, indumba isemagabheni, uchago, ichukela, ijam, inamnede, amanzi, idobi, ukudla kwenkomo lezinye impahla ezijiyeneyo. Isinqumo lesi sithethwe lidale labaphathintambo ele cabinet emhlanganweni eliwenze lamhlanje. Uhulumende uthi uthethe leli nyathelo emzameni yokuqeda ukusilela kwempahla eqakathekileyo empilweni kaZulu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezomnotho uMnumzana Richard Mahomva, yena othi lanxa leli kulinyathelo elihle, udubo yikuthi abantu kabalayo imali yakwamanye amazwe efana lerandi ngoba beholiswa ngebond note.
Linyathelo elihle nxa kade kuyikuthi abantu elizweni bebele mali enelisa ukuthi ithenge ngaphandle. Kodwa ngesimo esikhona esikubonayo ukuthi abantu abaningi bahola imali ingama-bond njalo imali ingama-bank transfer. Yikho ke okungangukuthi mina njengomuntu nje nxa ngifuna ukuthi sengifuna ukuyathenga impuphu yami eBotswana kumbe sengifuna ukuyathenga i-Colgate yami eSouth Africa, uhlupho luba khona ngolokuthi kufuze ntshintshe amabhondi layo ebe ngamarandi. Njalo laba abantshintshayo imali yangikhona ama-rates angikhona angeke abayanga benelisa ukuthi bethenge i-foreign currency. Yikho-ke esikubonayo ukuthi ye linyathelo elihle, kodwa nxa kungalungiswanga ingxaki yezokuthi laba abantshontsha imali i-foreign currency besenza ama-rate adulayo nxa bengabanjwanga ukuthi kusetshenze labo, abayanga bazaqhubeka behawula, abantu abazenelisa ukuqhubeka besiyathenga izinto phandle yilaba abalemali abahola ama-dollars. Kodwa iningi labantu bethu, ikakhulu abantu abasebenza kuhulumende lokunye okuzinkampani kwethu lokho okuncane, bazaqhubeka behawula.
Ukhuluma ngendaba yebhondi, abantu abaningi abagoqela izisebenzi zikahulumende labantu nje abazimeleyo bathi ibhondi kumele lesulwe, kumele likhitshwe. Ukubona njani wena?
Ye lo ngumbono obekwa ngabantu ngoba kathesi kulendaba ehluphayo yokuthi kuthiwa So kufuze kube nama account ayehlukeneyo ikanti uqala abantu babethele ukuthi bond le mali leya ngaphandle kuyalingana. Kodwa uhlupho osesiluthola kathesi ngolokuthi ungabe uhola lelo bond kodwa awuyenelisi ukuthenga imithi emafamasi.
AbeZimbabwe abamankampani abaningi bayakhala bathe ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga izinto lezi kwamanye amazwe kuzabulala amankampani abo. Uthini ngalokho?
Ye, kungabe kuliqiniso kodwa njalo bona laba bamankampani okusuka kuhluphe ukuthi izinto lapha ke zikhwela lezinye izinto yabuzubuza ukuthi kanti lokho esikulungisa lapha esikuthola lapha bese befaka imali ngamadola. So khona lokhu kuyatshengisela ukuthi uhulumende kenelisa ukuthi efake abantu ukuthi benze into eqondileyo ukuthi amakampani angaqhubekeli engcindezela abantu.
Hello ke ngumnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa icingweni le ntungamile inkomo we Studio 7 eseHarare.
Umfundo inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama lango-half past 6 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM 4930 6040 15460 laku-1885 kHz ku-shortwave.
Ukuxokozela okukubhangala isizwe ele Reserve Bank okubangelwe yikumiswa umsebenzi okwenziwe iziphathamandla ezine zaleli bhanga sokuthiye abanye besithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe ingaba ingalandelwa iziphathamandla zikahulumende ezifuna ukusenga lezimithiyo kwezomnotho. Ihlekana leziphathamandla zebhanga lesizwe kunye lezinye iziphathamandla zikahulumende zicatshangelwa ukuthi zingaba lesandla ekuthengisweni kwemali emkambo wensitha kusukela ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Ingcwethi kwezomnotho zithi nxa lolu daba lungalungisiswanga kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho welizwe. Ezinye ingcwethi ezifana lomnumzana Rejoice Ngwenya zithi akusimuntu oyedwa uhuquluza inotho yelizwe.
Ngikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi kodwa babathize. Kodwa ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le iyabithiwa khona imali yakhona intengo yakhona engayile khona. Ungazifika e-roadboard intengo yakhona vele iyayijiyana ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke besebenza nje i-code name yokuthi Quimpy.
Ungwenya uthi okunye okwenza kube lobuhuquluzi benotho iziphathamandla zikahulumende yindlela ibandla lezanu PF esebenza ngayo.
Ngikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi kodwa babathize. Kodwa ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le iyabithiwa khona imali yakhona intengo yakhona engayile khona. Ungazifika e-roadboard intengo yakhona vele iyajiyana ukuthi vele abantu bakhona laba abazele besebenza bonke benibe sebenza nje i-code name ukuthi Queen Bee. Angikholuthi umuntu wethu.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi ukubotshwa kwezisebenzi zebhanga le-reserve akuphanga themba kuZulu labafuna ukusungula amabhizimusi.
Yikuthi nje bekulabantu abazuza imali leyo beyiphosela ku-black market. Yikho owenza ukuthi i-bond lingasebenzi. Kodwa ngibona njengani lama pronouncements akababa Ncube, uprofessor Ncube, ikakhulu indaba le 2% tax, le ndaba ekababa uMangubuja ukuthi sozaba laba FCA, abanostro FCA, lama RTGS FCA, yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo. Abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo, bazakwazi ukuthi bayithole yini, njalo bengayithola izabe ikwazi futhi ithenge.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ekupheleni kwenyanga ezayo, lapho azaveza khona eminye njalo imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Uhlelo lwe-connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngenkuthazo kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa eyokuthi kumele kubunjwe uhulumende ozabamba intambo zombuso alungisise umnotho welizwe ngoba owezanu-PF esehlulekile. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kunabantu abangamachumi ayisithupha ababikwa befile ekuqhamukeni kokulwisana ngemihlobo esigabeni seStool esingenyakatho yeleSomalia lamhlanje emadabukakusa. Inhloko kahulumende wele Pakistan umnumzana Imran Khan uveze injabulo esithi ulethemba lokuthi inkulumo ezilawulwa ngele Melika phakathi kwabesiTaliban abalwisa kwele Afghanistan zizakhokhelela ekuletheni ukuthula kulelo lizwe okuzaphathisa hathi lelo lizwe kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke weMiddle East. Lanxa umkhuhlane wemvukuzane ungabonakala masinyane uselapheka, lokhe uqhubeka uyingozi. Iningi labeZimbabwe libanjwa ngamandla ukudinga usizo lokwelatshwa phandle kwelizwe njengoba elizweni lungatholakali kubangelwa yikonakala kwesimo sezempilakahle ezibhedlela. Njengokwethembisa kwethu, umsakazo weStudio 7 uqhubekela phambili ngenhlelo zemfundiso lokulimukisana ngemvukuzane yebele njengoba kuyinyanga ye-Breast Cancer Awareness Month. Ubathabile Masuku khangela kwelatshwa kunye lokutholakala kwendlela zokwelatshwa ezikhona eZimbabwe.
Umkhankaso wokulimukisa ngemvukuzane yebele uqhubekela phambili emhlabeni jikelele, kodwa lonyaka inhlanganiso eziqhuba lomsebenzi azizwakali ukukhankasa kwazo okuyinto edanisa abaningi abalawo kumbe abadinga ulwazi lolu. Ulwazi ngemvukuzane yebele luqakathekile kakhulu ngoba lulakho ukuphathisa ekuphephiseni uZulu ekulahlekelweni ngumphefumulo. USister Ndlovu ngumkhulu wabongi emzini we-Island Hospice and Healthcare kobulawayo, yena-ke usichathekela ngolwazi lokwelatshwa kwemvukuzane yebele.
Ukuvikela kwalomkhuhlane owemvukuzane yebele kunzima ngoba isikhathi esiningi itholakala ngosendo. So kuhle ukuthi abantu bananzelele ukuba emulini ukhona umkhuhlane wemvukuzane, baphangise bebe besenza ukuzihlola bebona ukuthi ayikho yini imvukuzane evelene. Siyakhuthaza nje ukuthi abantu behlale besidla ukudla okwakha umzimba, okule protein eyaneleyo, istatch esaneleyo, njalo okulamafutha aneleyo ukuba bevikele imkhuhlane le enjengemvukuzane.
USister Ndlovu uthi kulendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuhlinzwa kanye lamajekiseni ehlukeneyo ahlatshwa inyanga eziyisikhombisa kusiya kweziyisichiyagalolunye.
Nxa isitholakele imvukuzane, odokotela bayakhipha inyama encane behlole ukuba yimvukuzane yini. Nxa kuyimvukuzane bayakhipha ibele lonke kanye lembilaphi ezisekhwapheni. Sokukhitshwa ibele bese bekungenisa emtshineni abajwayele ukuthi kutshiswa iradiation ukuba bebulale ama-cancer cells wonke angabe esemzimbeni. Ubusuphinda uhlatshwe amajekiseni ashiyeneyo, imithi le kuthiwa yi-chemotherapy.
Kukho konke lokhu, kulabantu abaphilisana labantu ababanjwe le imvukuzane, labo bahlangana lokwehlukeneyo ekuphilisaneni lababanjwe lumkhuhlane. Unkosikazi Sithembiso Nyathi, isakhamuzi sakoBulawayo, olonenazala owabanjwa limvukuzane, uchasisa abahlangana lakho emizameni yokulwisana lokuphephisa umphefumulo.
Umama Zala wabanjwa ikhensa ngo-2015, wazotshona ngo-January 2016. U-2 years yonke leyi sahlangana lobunzima obukhulu, wathestwa lapha eZimbabwe, kwathiwa kulalutho, asuka waya eSouth Africa, wathestwa njalo kwathiwa yikhensa, waphenduka lapha koBulawayo ukuthi ezozama ukwelatshwa. Sahamba eMatadei bamyenza ichemotherapy kuphela. Ichemotherapy yayenza umkhuhlane lo wekhensa wangani uya uba wese.
Unkosikazi Nyathi wengeze ethi ukutholakala kwemithi akulula ngoba imali edingakalayo iningi, njalo ama-medical aid ayasilela.
Sasile medical aid eyayikhava for yena khona ngale eMatadei, kodwa i-medical aid leyana yacina sinabesithi hayi lapha seyicinile, ayisoke isakhava ama-payments akhona ngale Matadei. Kwangena omunye njalo i-medical aid layo, bacina besithi abasathathi. So ngikhuluma ngisithi ufe ngo-January 2016 kuze kube lamhla ngo-October 2018 lokhe sidonselwa imali umuntu osewatshona kudala.
Ingcwethi zezempilakahle zithi inani lababanjwa yilomkhuhlane liyaliqonga eZimbabwe, mhlawumbe kubangelwa yimpilo yalamhlanje elokudla okucolekileyo kwadlulisa. Zithi kulusizi kakhulu ukuthi lomkhuhlane olakho ukubonakala kusesemasinyane uqhubekela phambili uthatha imphefumulo, kodwa ulakho ukwelatshwa. Kunje izibhedlela zelizweni ziyandelwa kakhulu ngoba imitshini lemithi inganeli, layona leyo etholakalayo inganeliswa nguzulu. Abakhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yevele bathi ngenxa yobunzima bokwelaphisa osebanjwe yiyo ikakhulu ingaphuza ukubonakala, bathi kuqakathekile ukuthi abantu behlale bezihlolisisa bodwa ikakhulu nxa seyake yabonakala emulini. Ukuphanga ukwelatshwa kungakaze kwafika esigabeni esiphezulu kuyakhuthazwa ngoba kuyabe kungakabizi intengo ephezulu. Abasindayo kulomkhuhlane bakhona njalo labo balobufakazi babo bokunqoba lomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umnumzana Simba Chikore, umkhwenyana kamnumzana Robert Mugabe, owayengumongameli welizwe, lamuhla uhlawuliswe isibambiso sebail esingamachumi amathathu amadola, i-$30, kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokuthi wabamba ngamandla unkosazana Bertha Zakheyo, owala ukusuka emsebenzini kunkampani yeZimbabwe Airlines esemxotshe umsebenzi. UChikore uhlawuliswe ngumantshi umnumzana Elisha Sangano, oweHarare Magistrate Court, othe kumele aphenduke emthethwandaba mhlaka-7 ngenyanga ezayo. UChikore ubemelwe ngumnumzana Jonathan Samkange.
Amalunga ayidalela iParliament asethe akhuluma kabanzi ngomkhuhlane wemvukuzane bethi uhulumende kaqondise izinga lokukhankasela welatshwa kwawo umkhuhlane njalo welatshwa emaklinika lezibhedlela ezikhulu ukuze kungabi lo muntu ofa ngalo umkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga edalele iParliamente lawo amanyana lomhlaba ekunanzeni inyanga yokulimukisa uzulu ngemvukuzane yevele eyeBreast Awareness Month bethi ngempela inani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane lokhu liqonga, ngakho ke uhulumende kumele athathe amanyathela. Ilunga ledalele iParliamente eNkayi South unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kulusizi ukuba inani labalahlekelwa umphefumulo ngenxa yalomkhuhlane lokhu liqonga.
Ye, angiyaboni ukuthi lapha kungela madokotela abahlolayo omama kunzima ukuthi ukwazi ukuthi bangako mama abalemvukuzane. Ngeke ngahamba ulast term, ngeke ngahamba lamadokotela, they were shocked ukuthi kulezifo ezingako ezinjalo ezelaphekayo, but sesiqheliswe ukuthi abantu bebengakwazi ukuthi balazo ukuthi baze belatshwe masinyane. So mina mfuna ukuthi ngithi uhulumende kafake in each district or each ward clinic umtshina ozahlola i-cancer ukwenzela ukuthi yelapheke.
USeneta Thabita Khumalo uvumelane lonyoni ethi akumangalisi ukuqonga kwenani labomama ababulawa yimvukuzane yesibeletho ngoba eminyakeni edluleyo babesebenzisa impahla engahlanzekanga lapho belandela.
Ukugaza kwemvukuzane yesibeletho zabomama akumelanga kube yinto yethu sawuzulu namhlanje lohulumende. 1999 iJohnson and Johnson eyayisenza izigqoko zokugqokwa ngomama uma besesikhatini yasuka kuleli lizwe yaye eMzantsi Afrika. Ithe isisukile kwasala kungela ngitsho yona ikampani eyenza izigqoko lezo. Zasezizwelakala, zithe ziselakile umama xasa ukusebenzisa izinto ezitshiyeneyo, abanye besebenzisa amalembu, abanye amasokisi, abanye amatishu, abanye amanewspaper. Namhlanje sesikhala ngokuqaza kwemvukuzane nale yiyo imbadalo esiyiphiwa nguhulumende owasiyekela sisebenzisa izitshubo esezisibulala namhlanje.
Udokotela Nikela Ndebele uthi umkhuhlane wemvukuzane usudale umonakalo kubomama abaningi elizweni ngoba bephuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane ususesibangeni esiphezulu.
Kakhulu baphazamise kakhulu sibe. Kodwa iproblem ukuthi bafika sekulete kunokuzenzoyihelphe bafika sekulate njeyona. Kodwa njengoba ngitshilo kumeeting laphana ukuthi bangafika i-early detection njengobonela abana abebesipha ama-testimony 25 years after uright wenzimoni. Kodwa abanye siyafihla njengokwesaba mona okugcina lona uteni na kwakude osubuye ngobudokotela wahlatsha umlozi nsona wesaba.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lumkhuhlane uhlasela omama labobaba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo selizweni okwesikhatshana. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.